Nga umnikazi wobuso lobo enguchamisa esesida ngifuni lobuso bami ukuthi libusebenzise ngendlela engayisiyo ikuphambana lokho angithi ubuso bakho obami lobukabani ngoba yena lo muntu ngoba buyisibonelo engathi ngesilungu iidentity ukuthi nxa sikhuluma ngozibani sikhuluma ngomuntu onje nxa manje umnikazi wobuso lobo engasafuni yekelani Dinganini obunye ubuso belisebenzise obenu asikhulumi ngombala oyiyelo asikhulumi ngamabala uccc sikhuluma ngobuso obulomuntu ophilayo kodwa hayi kangifuni lisebenzise ubuso bami ngoba buyi identity yami ubuso bomuntu lola lo behlukile ebusweni bomunye umuntu mina elihamba ngendiza liyakwazi ukuthi nxa ufika esikhumulweni sendiza kumbe e-airport kwezinye isikhathi balikhangela laphana upho ngikhangela nje emtshineni umtshini uzakhupha kuhle ukuthi ungubani ngoba lo lalo emhlabeni wonke jikelele ulobuso obungobakhe yedwa ngitsho lamawele amaphahla bangaze bafanana emehlweni kodwa kule mpawu ezikhona ezisithekileyo ezehlukanisa iphahla ngephahla loko kwamagqwetha kasengeza ukuthi ubuso bukachamisa bulani ngamanga nxa yena uchamisethi kangisafuni lobuso bami sokufanana lalokhu ngesilungu esingathi yi-political rape kukhona abakuhlosileyo kabachiyane lobuso bomuntu nxa esesithi kangisafuni kafuni kutshengisela ukuthi bale nhloso embi engayifanisa lobuthakathi okuthiwa abantu bakhangela ubuso bomuntu bamhlabe ngenarithi esizwa kusho njalo kulaba abahamba kulaba osuwalo abanye abathize mina kangikuzwisisi yikubheda nje kukhona bakuhlosileyo kabahlosanga into enhle
khona kathi kungani kukhanya kungabi lula ukuthi umnumzana Jabangu axotshwe kuthiwe seqotshiwe ebandleni le-CCC
iye ungatsho njalo Gande ukuthi kungani engaxotshwa okokuqala ngokwazi kwami yebo uJabangu ukuthi lo nguJabangu sengizo Jabangu abaningi siyamazi lelo liqiniso kodwa esingamazi eyikho khona lokhu azithi uyikho khona uma zibeka inkunzi yomdaka athi ungu-interim secretary we-CCC secretary general manje nxa sisithi siyamxotsha lesikhundla leso sivele singekho uyamxotsha usithi umxotsha ngaphi angazi ube sezwisisana uxotshwa into ebambeka ebonakalayo nxa exotshwa ku-CCC ezithi uyi-interim secretary general yena engayisiyo one number two lesikhundla leso singekho uyathi umxotsha ngaphi angabona sibili kuyezwakala lokho uyaxotsha umuntu ozinika isikhundla esingekho enhlanganisweni esingesakhe lalaba abahambisana laye lina lingelazi uyamxotsha njani ongasiyo wenu ngokwezikhundla lezo ezikhona kuba lukhunyana nxa se esexotshwa kutsho ukuthi kuyavunywa phela ukuthi ungu-interim secretary general we-CCC okuyisikhundla esivele singekho.